iZimbabwean dollar vele alisasebenzi, silisebenzisa ukujusa amafoni kuphela, naye futhi idatha yeyikhonekthi layo sithengiswa ngamadola. So yonke into nje sisebenza ngamadola. Okubuhlungu nje ukuthi abasebenzi zikahulumende in particular izisebenzi ziqhubeka zihola yena le eZimbabwe. So lama-rate angikhona aqhubeka ehlanya, so kwenza impilo yabantu makhaza, ikakhulu abasebenza ibe nzima ngoba i-US dollar leli kabaliholi. Otherwise yonke into nje sithengiswa nge-US dollar.
Singathi ke ibhondi sidilekile yini?
Ngesinye ndlela umthuli uMinister of Finance uvuma ukuthi ibhondi kalisebenzi. Uhlupho selukhona ukuthi kungazali kubona kukhona abakwenzayo. Nxa bekhipha ipha imali lezi ezimbili ukuthi zisebenze ndawonye, kuyabe kukhona bona esicabangela ukuthi bayakapula ngakho, ngoba kade kumele ukuthi outright bahle balikhiphe i-US dollar totally kumbe bavele bakhiphe ibhondi totally. Kodwa khona sebagcina sekukhona ubungilimbani ababe bebenza okubashisayo bona omankutsha. Yikho bese kusithini abantu makhaza bese beqhubeka behlupheka.
Pho kuyasebenzeka yini kukhumula wena?
Akusebenzeki, ibhizinesi ilaw. Abantu abala mali i-US dollar elifuna osekumele ulisebenzise, ngoba la nxa urun ibhizinesi ungayekela ukutshaja ngalo uyaluza. So uyayengwathengisa ngamabhondi uyathi sase usudinga i-US dollar uthole selitshintshile ama-rates akhona. So kusebenzeka nzima kakhulu, umumo wakhona kawumnandi. Sibili singaqhubeka sinje kungabe kuzaba nzima.
Sizokuthoke kulezi nsuku e-black market i-dollar le-America nxa suthenga ibhondi i-1 to 700, kambe kuya ngaphi konke lokho?
Ye, selinjalo sibili nde liyakhwela kanti seliku-700, asikwazi emaviki amabili amathathu liyabe selikuenqenzafika kubo-1000 kubo-2000. Kuyakhithika nje, kuyanyeshuka nje njengenziwe yomdaka izulu lisina. Asikwazi ukuthi kuza kuya ngaphi, kodwa kuhluke ukuthi abantu makhaza impilo zabo ziqhubeka zisiba nzima kakhulu.
Singathi ke sekubuyele ku-2008 kunjalo?
Akukabuyeli kangako, ngoba impahla zikhona ezitolo kodwa abantu basizabe sizikhangele kusingala mali yokuzithenga. Kanti ngo-2008 vele manje amashopu wako lamathishu kuphela. So khathesi kuyabe kukhona sibili konke kule mali yakhe, sokusenza impilo yabantu abasomele asebenza phila mnandi ngamasela labogo labantu nje bona bana abathola imali ngendlela ezingayisizo balichelele i-US dollar. Kodwa umuntu osebenzayo sibili evukelayo akuzazikhangela isinkusibone esitolo wehlule ukusithenga, impilo ibe nzima nje kunjalo.